Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi delimitation siyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazwa besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavote labazavota lanxa bekwenze sokudlula i-delimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ezwe kanenza ukuthi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela kwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lephalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela iMatabeleland and leMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile mhlango weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungqoqo le elandelayo.
Nga ungasombiko opheleleyo kodwa siyabona singumbiko phose ngxenye sifika emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwento yonke. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo kumawadi atshiyeneyo nakuma-constituency atshiyeneyo. Abanye bazaqetshelwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezi ezikhalo ezingenza iwadi lenombolo ezikhalo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idelimitation siyenziwe, kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazwa besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavote labazavota lanxa bekwenze sokudlula i-delimitation. Ngendlela yokuqakathekileyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi okuphumele umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo zihlanse ziye phezulu. Lokho yikokuqakathekileyo okufanele kwenziwa ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike esingathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwezindawo kuqunyaqunyiwe ukuthi abantu bakuzisa ukuthi khathi esinxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hhayi nengxebe ngikuli iwhats engigqunywe wafaka kuleyana. Abantu bakunanzele khonoko ngoba singayisibayekela abantu bengakwazi bazayesibelahle bengasakwazi bakuliphi uhlangothi. kuqathekile ngoba abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo lokuthi information dissemination ukuze abantu bananzelele phakathi kwesilabantu abadala phose abangabe bengazisokwenzakalayo abantu fanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqathekile ukuthi abahlali bakobulawayo, abahlali bemathebheleleni, abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando okubana nxa sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeke ahambe emavotini, akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho. Kungani abantu kufanele behambe bayevota? Abantu sikunanzele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali wezimbabwe ulomlando okubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani, ngoba abantu bazayenza izinqumo, lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo abanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo, asenze thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe, athuthukise isigaba, athuthukise lewhite. So lo uqathe ukuthi abantu bangahlali ende sikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva, kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe leminyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kusevoting siya kutaza sihambeni lawo lawo bayingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinaze ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele inamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So uqathele ukuthi yebo kamdimension siphelile, yebo kambure tisiluba ivota kodwa kupheleli khonapho, siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba nilizwe elithuthukile siya phambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ePhalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party eofisini ye Gertrude Mthombeni House ye eba yi headquarters ye Citizens Coalition for Change kobulawayo, lapho sibe lokuhlangana namanye ama comrades esingakaboni iminyaka eminingi. Ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi umangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela oka Y26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa, njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu, sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo iyona le yokuthi akula misebenzi, imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu mbene abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisikho vele kuyabe kule feja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezweni zane ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue, kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili, hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala la awetheswayo awala sisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo. Ndiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzukuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhuwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika ku-conference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi i-South Africa yona isebenzisa i-democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho ukuba lodlame ngenxa yalokho. Kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obutshwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa umunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla lezanu PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMadobo Esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha we-COVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola ezinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Joseph, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa etuMnangagwa ukuthi ilizwe lilungiswa abanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyazo kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame uyalwenza. Okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani ekwenza udlame kokutshe ukubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma ukuthi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsupporta uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha uthi bona bathembe ukuthi laba ngabezano PF bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhuluma anto yabakhuma phakathi komphakathi into ekhona iyaphuma emoyeni izomunye lo munye kodwa iqamba mange ungumbulali inyoka uMnanga akalaqiniso phalakaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa zabantu behlupheka ngabe elizweni labo vele kade bemkhulumele njalo uMnanga akalakuthula umuntu lo ngisho la kancane singakukhuluma lethini lemcomment but akalakuthula but lizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi tiya kadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe
Sibonani ku Studio 7 njani ngabe liyaphila hayi siyaphila thina khulumayo uPG Gamba yakumangazi into yaseZimbabwe ngoba eMathebeleni yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia namhla sebebonga izap ngeplate yamakaka bona sebesidla iphalichi nerice nenyosi kungakho ubona lathi abe MRP sesithi kungcono sizivuse ngoba bayehlula izaphu ngokuba chaya bebabophizandla nawo umkandla lonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha bezo addressa ebantwini bathine kumele ukuthi nesiqhubeke behlelo sika government namhla izimota ezivulala abantu emgwaqweni ongamagogo sizibuze ukuthi ugovernment lo ungabonjani sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake isikontiri ithara from ePlumtree esiyama kuHingwe umgabe wamtshela ukuthi makuwukuthi ufuna ukudla imali yakhe kangena endlini nabantu bakhe bedla imali besude siyakubona uvele namanje kulokhu kuyamema teka kabafuni ukuthi nespace izwe sizimeleyo ngapha bona bathi neunity accord thina ingasithithi phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga
sarebonani bantu bakithi inzima indaba yakithi le bangesh nangikhuluma nje nisebotswana yazi ukuthi kwesesikhathi sigcina sesithwala nzima kakhulu ngoba fora manje ngazalumane sesindaba indaba ye-transport kakhulu eZimbabwe nje ma ngabe singakwanisa nje especially endabeni yesiporo lapho besilungisele indaba yesiporo ngoba isiporo sonalesi istill kuyafanana ngoba even besenza ama-plans wona nawo ukuthi kube le stimulus from Francis Town up to Bulawayo. Lama phezu ubona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha eSouthern eBotswana. Ngoba eSouthern eZimbabwe vele isporo sifile. So government eZimbabwe zama ukukhuphula amabrogo ebile. Zama ukukhuphula amabrogo sibili khaya ukuthi i-government ekhuphula indoda. Nothi i-government ephanguba nje uyikhi nje. Akubhedakali ukuthi ufane umuzi kamazakhela. Umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi. Yinto efanele i-government yakithi. Ngoba khona manje ma ukwani ukhangela iziporo zifile. Imigwaqo ifile. Into ziyadula. Ngapho kusetshenziswa i-US dollar. I-US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona. So hayi asakwazi. Asakwazi. Seze sikhumbula umdala uMgabe. Wayengcono kakhulu nothi lo ukhona lo ngoba hey lo muntu sesibulayele empilo. Impilo zethu zifile kakhulu thina abancane zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona ubaba sokwaphela kodwa forekithi kubuhlungu lokho kubuhlungu sebenzi. Ngiyabonga abadala, ngiyabonga
balaleli be-CBS 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwa elubhane eGhana. Balaleli be-CBS 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga, umuntu omdala uyaphosisa. Kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho, hhayi la ngamanga straight, straight, straight. Ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane, umgwaqo waselupane lo oye-Victoria Falls, ubone ukuthi umavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngonkayi road, uyibone inkayi road ukuthi imavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya eSolusi, ubone ukuthi umgwaqo umavodlovodlo kanjani. Ma bezothi bona, hhayi eZimbabwe hayi eZimbabwe kumele sizonde siphathezwe duze kahulumeni. Uhulumeni muphi lo sezizondeza esezizondeza kuye duzane naye. Ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi, umisi wakhona engasazi iNdebele, loyo mntwana uzokhupha kanjani, loyo mntwana uzofunda kanjani. Hayi bo babavisana umqondo mani ukuthi nani izipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele nilandele izalo noma kurongo sokwethu right.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le studio 7. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangela maphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukukhona na kumbe hhayi, kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukukhona. Kungelani lalokhu, abachaya i-double up lokho besiza kwele Melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu laba kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo banengi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi double up, ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezinga hambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. I-news zithi zona i-border ivuliwe ukuthi khona awungafika uphele uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana. Njengakhathi sibekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo. Yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republicans bathi uMongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka-president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba bangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenzwa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba bangenayo bangazibangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana usuphela, laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi iborder isivuliwe. Kodwa keqinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
Now we'll take it out, cool. Call when Charlie's on love and you combine. It's trouble. Shuckle.
Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender. Isidobela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.